Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-9 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla le-ZANU-PF abadala uDlakela.
Indaba ekhona ukuthi gazama uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isisemasini akhuze abalandeli bakhe laba.
Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni.
Amadonga ebhinga befundisa neKwanangali, amakhalanga ePlumtree befundisa neKwanangali. That's the concept of a devolution of power.
Kodwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF sithi akusiloqiniso ngoba lolu daba solwalungisiswa.
Indaba esibonwe ukuthi iqhakathekile kathesi wonke umbalisi wonke othathwayo uthathwa evela esigabeni sokuqalisile lokuzokwenzakela. Siyabonga.
Silengxoxo loSenator Khalipani Phugeni ngohlelo lokuhaba izigaba zokuvotela olwe delimitation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kawabophi abasekeli bebandla leZANU-PF abadala uDlakela. Lokhu kuza ngemva kodlakela olubonakale enkundleni zebulenjini okuthiwa lwaqhamuka eMurewa ngempela sonto. Abalandeli bebandla le-CCC abangamakhehla betshaywa ezibunu ngezigodo. Isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela, utshele lumsakazo ukuthi lalabo abenza uDlakela esigabeni sakhe kusenziwa ukhetho lwe-insiza lasematobo belokhu bengabotshwanga, okuyikho athi kuzenzela kuzayenzakala kulabo abemurewa.
Yinto edanisayo kakhulu, yinto okufuze isolwe ikhondenywe ngazo zonke indlela ongazicabanga. Ukubona amajaha labafana lamantombazana angakana ethwele ingodo lenswazi betshaya abantu abadala, obaba labomama asebekhulile ukuthi bangabazala, yinto embi kakhulu. Sibonga kakhulu umuntu lo wenelisa ukuthi athathe ividiyo le uze umhlaba wonke jikelele ubone kuba lokhu esihlala sikukhuluma ukuthi bakithi abantu beZANU-PF basithwalise nzima, abantu beZANU-PF basitshaya basibulala. Asiqambi manga ngendlela iZANU-PF ehlala ikhuluma ngayo sithi hayi ayikwazi. So kube mgceke ukuba iZANU-PF ivele iyiphathe njani, ivele iyiphathe yababulali. Batshengisile ukuba bavele bale njongo ukuthi babulale wonke ingqingubani umuntu ofuna ukubaphikisa. Sathi sikhuluma ngensuku ezidlulileyo zama-by-election, eMatopo basitshaya, eNsiza basitshaya, eBhinga basitshaya, kwangani sikhuluma into engayisiye, beqabaphika bathi kabakwazi konke lokhu. Kodwa lamhlanje sokumgceke sokukhanya ukuthi iZANU-PF ivele iyiphathe njani, iyiphathe yababulali. Kodwa isicelo esilaso thina njengebandla le-CCC ukuthi uhulumende yenze amapholisa enze umsebenzi wawo, umthetho uthathe indawo yawo. Bonke abephula umthetho kumbe ngabantu be-opposition kumbe yibo bona laba abavele bejayele ukuyophula beZANU-PF babotshwe, ngoba kukhanya umthetho usebenza iceleli lo usebenza ukhangele uvikela iZANU-PF. Abantu beZANU-PF basitshayile eNsiza, basitshayile eMatopo, basitshayile eBhinga, abanye sibazi sabaqamba amabizo ukuthi uzibani lozibaniwe basitshayileyo sibaripoti emapholiseni. Kodwa lalamuhla sekuze kwaphela inyanga ezimbili ezintathu akula nto abayenziweyo, akula muntu ngisho lo yedwa oweZANU-PF owabotshwayo ebantwini bonke labe sabaripotayo. Ingozi ekhona engiyibonayo kuzaba mhlana amalunga e-CCC kumbe amalunga e-opposition eza kuthi sokwanele, ngoba okwakhathesi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa uqonqosela kakhulu ukuthula uncenga ama-supporters akhe labalandeli bakhe ukuba lanxa behlukuluzwa kanganani kabazame ukuthi bahambise ukuthula phambili. Kodwa ngibone ngathiwa ukubekezela kwabantu kuzafika lapho kuphelela khona. Abantu bangafika esigabeni sokuthi sokwanele, sebetshaywe sokwanele, bachibilike babisele, leli lizwe alisoze libuseke. Ngakho yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi into le katsha ibambe kusesemasinya, ngoba ngendlela abenza ngayo sikhangele lolu dlakela luqhubekela lusiya phambili amalanga okhetho lokho esondele. So indaba ekhona ukuthi kazame uhulumeni ukuthi indaba le ayibambe isesemasinya, akhuze abalandeli bakhe laba ukuba bami ukubulala abantu, bami ukuhlukuluza abantu, ngoba kuzaba ngelinye ilanga abantu baqala kubise kuyabe sokungenye inkalathe yembuzi elizweni ezesabe kumhlaba wonke jikelele. Sithanda njalo ukudlulisa ukubonga okukhulu kakhulu kumongameli wethu webandla le-CCC u-advocate Nelson Chamisa ngokukhuthaza abantu ukuthi bazibane lanqabe phakathi kokulingwa okungaka, kokuhlukuluzwa okungaka nsuku zonke. U-Nelson Chamisa u-advocate ukhuthaza ukuba abantu bazibambe nxa abantu bangahlukuluzwa, bakhuthaza ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi benze ukuthula phakathi kwabo lamalunga e-ZANU-PF.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathopeleland South. Ibandla le-MRP lithi ukufaka amatitshala angazi indimi zesigaba lapho abafundisa khona yikho okubangela ukuthi abantwana besigaba seMandebeleni bengenzi kuhle emhlolisweni. Ngalokho ibandla leli lithi lizatshengisela likhonona ngalolu daba ukuze lulungisiswe. Sixoxe lomkhokheli wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga baba Chris Gande, thank you very much. Indaba ekhona ngeyokuthi thina ezi abantu be-MRP, abantu beMathebelele, silesiqiniselo esokuthi ipassrate ephumayo ebantwaneni from grade 7, form 4 up to A-level kune-contribution ye-language barrier. Ngasikhuluma nge-language barrier, sikhuluma ngokuthi amavenda e-Beitbridge, amasuthu e-Beitbridge, amashangani ase-Beitbridge kabafundisane khona ngayo, amathonga e-Beitbridge befundisane khona ngathi, amakhalanga ePlumtree befundisane khona ngathi. That's the concept of a devolution of power. A devolution of power asokukhipha izimali emakhansi, indisiyanika amakhansi. A devolution of power embraces everything from ekuzalweni kwempukane, ekuzalweni kwenyamazane yonke. A devolution of power, ilanguage barrier esayikhiphela amakhiwo. Ukhulumani lomntwana oku-ED, umuntu okhuluma isiShona, ukhulumani lomntwana ograde 1 up to grade 7 up to form 4 umuntu okhuluma isiShona, ngoba ukukhuluma isiShona kumbe ukukhuluma isiNdebele isiTonga and across ama languages wonke akutsho ukuthi siyabe sifuna ukuthi umntwana enikwe i-explanation ekwanile. That would be in the translation of the mother language. That's the bone of contestation. So by violating the inviolable sacred trust of the people is one thing that is unfundamental, one thing that is undemocratic. Thina is i-MRP sithi no, amateacher esiShona nikafundisa esiShona, awungeke wathi wena akusela ama temporary teachers endaweni lapho ongazange waya aka i-college. Kathesi kule wangi teachers college ekhona ayila 2-3 years ayika graduate sabantu. Abantu baya abolisha ukuthi ama temporary teachers engahambi anga recruit eMathebelele, ngoba bona eMashonaland they did everything in terms of tertiary institution, ama colleges manenge emashona. So thina sithi hayi, lokho ngakuyi ukuthi it's all about ukufa. Umnanga kwa must extend his prison cell. For example, inkai ile 67 plus teachers abaqualified abangekho emsebenzini, bathatha imisebenzi yonke yama teachers, ba disempower ama districts wonke kasakwanisa ukwenza anything. Ama teachers ahlezi, ama teacher are employed Harare. We are saying this is wrong. Thina is i-MRP singabantu bese determination. That's one principle.
Manje njengebandla lina lithini ngalokho?
So we are saying umhlaka A kahambe engaka deploy ama teacher awesishoneni, kahambe yo extend ama je, kahambe yo extend ama amaris, ngoba sizinikele ukufa, sizinikele ukulophi. Amashona must be deployed emarondi, amashona must be deployed emzarabani. Lapha kithi we are demanding for the imagine resuscitation of temporal teaching scheme. Baba Chris Gandhi, niti, we need a resuscitation of ama temporal teachers. Temporal teachers are better than umuntu obuye engakwanisi ukutolokela ukukhuluma ulimi lomntwana. Kungcono bebuye ama form 6 befundise primary. Befundise primary. In nonsense kamnanga gwale yokuthi uleta ama teacher akhulume isishona lapha eMatebeleland. Kayiphele enemhlaka 8 sivimbile ezi MRP. We are steadfast angeke wasivimba.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wogatsha lwabatsha kubandla le MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga njengoba i Studio 7 ingasekeli hlangothi sithinte isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Kudakwashe Munsaka yena othi lolu ludaba oselwalungiswa nguhulumende kudala.
Ngiyabonga abalaleli abathandekayo, ngiyabonga baba Gande. Lesi isiqokoqela sendaba indaba emnandi, indaba emhloko sibili ebe ihlupha esikhathini esiphelileyo. Yekelani ngiqale ngokuvuma ngempela ukubana yebo kube kulama teacher abevela endaweni ezijeneyo esiyafundisa lapha abangakwanisi ukukhuluma even ibala elilodwa elolimi lwendawo lenaleyo. Kuyinto kathi isenzwa ngomoya lowana okuthi sibantu banye, umoya okubambana elizweni, umoya ongabandlululi abantu ngolimi lwabo okuthi hathi wonke umuntu engahamba endaweni etshiyeneyo as long as eZimbabwe efundisa. Kodwa ke eminyakeni ephelileyo kumbe ngathi kunyanga eziphelileyo abantu basukumile babanga umsindo bekhuluma imbangelo kumbe bekhuluma ama-points esingathi aqhakathekile, ama-points afana ngokuthi engafundisa njani umuntu nxa engakwanisi ulimi.
Manje lithi kwenziweni?
Ngikhuluma nje ngingalitshela balaleli ukubana uhulumende siwatshintsha ipolicy. I-Public Service Commission sisukela umnyaka ophelileyo seyafaka umthetho omutsha kulama languages esithi khona ngama-small languages, indawo eziyabo Binga, isiTonga, labo Mwenezi, labo Bedbridge, labo Venda, kusicho kwafakwa uhulumende ukuthi akusela mbalisi owe primary ovela endaweni eyinye engaseyo isigaba leso. Lokho kutsho ukuthi ama teacher wonke asethathwa e primary athathwa esigabeni seneso, athathwa ku district yona leyo ngabantu abakhuluma ulwimi lwendawo lena leyo. Ngingalinika umzekelo. Ngo September ophelileyo ama teacher aqatshiwe, bonke abaqatshiweyo bathethwe endaweni lapha abahlala khona kubona lawo ama language city ngama language amancane njengasebhinga. Inginike umzekeliso, kwathathwa kuphela abama teacher abavela eBhinga, eMwenezi kwathatha abavela khona le eMwenezi, kodwa kulabanye ababalisi bokuthi uyabe evela kobulawayo kodwa sevele ehlala eBedbridge, labo bathathwa njengabantu abeBedbridge. So wonke amateacher asengena okwakhathesi awutholi loyedwa ongaveli kudistrict yona leyo. So lokhu sokulungisiwe sokuyinto esebonwe ukuthi hayi eliqiniso ukuthi akusebenzeki. Kodwa manini ngicasise ukuthi usecondary yebo abaningi bavela endaweni naleyo, kodwa kulabanye abavunyelweyo abavela kwezinye indawo esithi ngama special subject, ama subject njengabo maths or physics, labo bavunyelwe ukuthi bethathe kwezinye isigaba nxa kungela endaweni naleyo ama teacher akhona ukufundisa lawo ma subject.
Lo ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Udaba lokudwetshwa kakutsha kwezigaba zokhetho olo delimitation lusolwa ngamabandla phose wonke abalisa lelezano PF athi aluqutshwanga ngokusemthethweni. Kwezinye izigaba ukufana lakobulawayo ziqhumanisiwe kodwa zasala lokhu zilitshumi lambili. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabingelela umsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Unyaka omusha umsakazi onke labalaleli emakhaya. Udaba ongibuza lona ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern. Ngokuthi mangabe ngempela kuyilokho abakushoyo kutsho ukuthi i-report eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa i-report eyiyo efakwe kudale parliament ngolwesihlanu lolodlulileyo ifakwe phambi kwethu le report kuthiwa yi-report yezek kusho ukuthi yi-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense bekungela qiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezek kanti ayiso yezek ngeyabantu ababili abezek yalethwa eparlamente kuthiwa ngezek kanti akuyona ezek ngeyabantu ababili nje so mangabe kuleqiniso kulokho silenking ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguProfessor Maduku ebhalela iclient lakhe uthe yena ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba siseparlament nje yireport eliyithritha njenge report yezeki noma njenge report yabantu ababili bezeki so sizobona impendulo yakho ngoba uthe yena makufika umvulo nje hla ka 9 impendulo engayitholanga uzoya ecourt inkantolo yomthetho so sesisokunenkinga angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli angazi ukuthi kule ndawo ukuthi basayina bonke yini ovele inkathi eziningi kusayina uchairperson lo deputy wakhe osayine yedwa owathi angazi
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo
abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethwa likafiki ngoba le ndaba ayinani nokunamabandla phisa le ndaba yindaba ephakaniswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama constitutional rights and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kulento engahambi kahle la kulento enuka santungana so sesithi ake nilikukhangelisise lina beParliament makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo so sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama report ake aphiwa ngaphambili mangabe kulomehluko kule departure in other words from normal practice kamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la kodwa mangabe efana ama reports ukuthi kamele sithi intervene legislative ngokufaka umthetho ukuthi no uma report maye kuya kithi kumele ebenzwe kanje kanje so that sithi seselaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi ungaqhubeki kusenzeka sisiyaphambili
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni webandla leMDCT kodwa lapha ubekhuluma imbono yakhe ezimele Okumanje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezamukele indlela entsha yokuholisa amatitshala ngokuthi abafunde okunganani yibo abathola imali eningi bese kusithi labo abasebelesikhathi labo besemsebenzini bazakhwezelwa iholo. Leli phephandaba lithi uhlelo lolu luyaqala kuyonale inyanga. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi njengoba izikolo zivulwa lamhlanje, abantwana labazali bebeqokozela izolo belungiselela ilanga lanamuhla. Leli phephandaba lithi umsekeli womphathi ntambo wezemfundo yeprimary, umnumzana Edgar Moyo uthi uhulumende uzaqala uhlelo lokungabhadalise abantwana besikolo kuyonale item. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, Sadubonani, Sadubonani, Wangakulubami, Linjani, Linjani, Watata Dibetwe Zindawa Zinandi, Ai, Ndawa Disipi Zipa Zona Zinandi, Sili Ase Zizwa Malanga Onke, Wakiti Abenitana Dwe Lintumezele Pelama Oti, Uli Mtumezele Lami, Lintumezele Zindawa, Ngisa Zizwa, Sa Ntumezele, Ai, Nasia Pilas, Wona Julia, Aliana Langa Pare, Aliana Sini, Kumari Lokuma, Aliana Sini, Nalin Tiga in Pago Bono Wamlapa, Labaman Dava Chavan to the Sisi, our source of effort from Malavan to a Chavan to about 2 years of the Bavum. That is what the mass about 2 years. So, Ba was a good duty, a Chetore, Odisa, Lurong, Lurong, Mandy, sitting in Kinsabagita, double seven Sisi, would know. A bang as I've been in abantu akufaka ukuthi hayi siyawina hey hayi ngeke siyawina bazijulile bekwazi ukuthi benzani kuphela bona be amapolice adile labantu labo kuphela hayi konke ubele kwezithi siyawina siyawina ngoba bazi ukuthi ubabona la ukuthi lapha sokuzokurongo yikho besenze nje bafuna ukudla ngamandla ngodla ngamandla le mabizo abo abantu abakhuluma ilimi lelugoqekile lo bahlupha nje madoda engenziso sokubachaba abantu ngendlela enje so alright bendimfaka umbono wami lapha ngiyabonga ngomunye Wongajonga. Thank you. Bye-bye.
Abantu bakithi mabayeke ukugxekana ukukhombana ngemini ukuthi MRP ezaphuzo CCC o MDCT sonke singama opposing party asibambaneni siyeke ake sibheke isimo okwenzakalayo abantu bechaya kangaka ukuthi ungakuphi wakuphi zilongo chaka ungonanga we have to be against that kumele sibe against leyonto ngoba manje mawuzochaya abantu abadala ngalendlela ijikizani takusibantu bayo abachawe labo bantu labo bechawe bebulawa sibone ukuthi izothini zana mthitha sibantu bayo kodwa ngabantu bayo ye asibambanene asikeni ukugxekana ukuthi triple C what why nayizami chaba abantu lithini ngayo linehlala ligxekana linanodwa kodwa nifuna umbuso ukuthi ube umbuso okhululekileyo uzokhululeka kanjani ngapha ligxekana nokuthi izani izokuma kanjani or ibe namahloni kanjani mayizobona nalilwa lodwa naye ngeneleli chaye futhi kumele sibe against into yena le isagainest yona izanophepha kumele iphuma sayifuni ngoba ngiyabona ukuthi khona uma singenza kanje izoqhubeka ibusa and abantu bazoqhubeka beshawa njengoba siyababona bachaye amavidiyo nanka yavela angithi baphika abantu kubona abantu babo abachaywe ke nabo labo bantu abashawe abantu bebenezibindi ayikho enye into enzokwenzeka ilizwe vele angithi lathathwa ngegasi namanje malithathwe ngalelo gasi ukuthi kuzo bolana abantu abashawa la banalo yini gasi ende ngabantu abadala uzobo lesiyeni ukugxekana thina sodwa sibambaneni sivoteni ma kuluziwe bethi basitshaya sibashaya ngcono ukutshana owesini
ngitshona njani Studio 7 hayi thina sitshone kahle kakhulu kuphela kulijabulela kho konke lisenzela khona khuluma ngosibana ngolebuzwana enye into engithandayo kuyibonisa abantu lapha ngento ekhulunywa nguhulumende wasezimbabwe kule ndaba yakhe le yathi yena abantwana asoze babhadala i-school fee izikole ezisema-reserve for one term lokho okuyinto kwakhe lokho akukhulumayo akusebenzi linikisi lokho akukhulumayo lobo yibumenemene bakhe ukuthi kulo mntwana ongathi wena abantwana kababhadali i-school fee for one term what is one term esazi ukuthi uye emavotini amavoti akhona yayeyona e-first term leyo kwazi ukuthi ufuna ukuvotela erobha abantu into esegxekene ngakho akula nto esebenza la abantu bengakulaleli lokho so akula mntu indaba engathi ukuthi zifunde kufundwe isikhathi eside iminyaka kumbe 5 years abantwana besikole bengabhadali i-school fee lokhu akukhuluma yize neze kumenemene bakho umnangakho lokho so azama ukutshana lo kutshela abantu amanga nxa ebhadalisa i-school fees akabhadalisa i-school fees akunangabhadalisa angabhadalisi izikole izikole fee ekonde ukukhunta ezikoleni zisemareserve uyabona abantu basemakhaya bayizijubhidi bazamlalela bathabele yona i-one term engalamsebenzi that is useless lokhu akusebenzi abantu bengavumela into zikamnangakha ebarobha abavote usebanikile kungade bacuphela khona njengenkukhu okunelo kade bayirobha ngakho abahambe emavotini behlukanela emavotini kuphela iqiniso bayalaza abantu and bayakwazi ukuthi abasiyarotha bakwenjani and siyazi ukuthi abantu loba besupport izanu begijima lezanu babekwathi bafuna bakufuna kodwa kwalesi sikhathi kaba uze baphume kwizanu kube le ngqubekela phambili elizweni lakithi kabayevotele omunye umbuso kube lo mbuso oright ezimbabwe okhululekileyo lokho okwenziwa ngumnangakho ayisiusiles akusebenzi asisupporti iinto zikamnangakho lokho kungcolile umbuso wakhe lawo akulanto asenzele yona vele empilweni. So abantu kabachiyane lento zikamnango ngoba bavotela amanye amaparty azaparty Zimbabwe ngendlela right. Abantwana bethu bafunde bavumelele bayethu ezibhedlela. Into yonke ihambe kahle eZimbabwe sishiyane into kamnango kwa. Ngiyabonga kakhulu.
Yes, 27 ngiyalibingelela lonke lapha elikhona bakithi. Yeyiwem chuwa ngikhuluma nje nsejombe bakithi ngiqala ngokuthi kona hayi happy 2023 madoda singenile. Ngenile kodwa singene nzima. Libona kunje ngendaba yomkhonomo welizwe. Madoda abantu nje babona abalezibindi bobaba labo mama. Abantu balezibindi okokuthi nje nxa kungeli ukuthi umuntu uzafakela ucwa laphana. Kungaba ingozi kuleli lizwe. Kukhona okungaba lotshintsho laphana siyakubona. Kodwa into esiyesabayo nje laphana lugodo izi ngamamachethi ayabisetshenziswa yi-ruling party imkhonto njani njani le mbhobho lamapolisa lamasiya yiwo. Lokho viyathi ruling party kade siqalisile ukukusebenzi. Kodwa yekela ngithi khona kumfana lo tripusi oyelo lo chamisa. Chamisa mfana wena. Wena mfana wena lo muthi wena. Into yele yonke besingayibona kodwa ngokubuya kwakho kuhle kwakanye ukuthi mfana wena lo muthi wena. Mfana wena wedwa wena. Kodwa laba bangazi bakuthini. Bachaya abantu bathini kodwa umuthi wakho abafu bawuthola. Ngowakho wedwa lo muthi wawunikwa nguNkulunkulu. Ungu-1 usesizwini sikamama uphuma vele wawuzuvelisa uphethe ezandleni zakho. Mfana. Mfana unemshunga iwe. Tikutoziona 2023 mfana pano kubuya kwansi kwenzakala inkalakati yolido lapho. So mfana lapho uhamba khona qaphela, lapho uhamba khona odla khona qaphela, lapho ulala khona qaphela ngoba i-team ikumakile iZANU PF ikona ukudlala ikumakele okuyana kokukumaka kanye ukuthi ngenza silly mistake khonapho. Uyangena phansi lapha. So please zama uhamba kuhle mfana.
Sanibonani sanibonani bantu bakithi kunjani ngezindawo ngezindawo. Sakubona lokho kwenzakala elizweni lakhe kodwa akungapheliyo kuyahlola likwenze bomnankagwa labo Joseph Juma labo Chiwenga labo Gawule kusalivumela likwenze kodwa one day and alikho ilanga elingafikile kuzathi kunje ngelanga silingcwaba silimbele abantu becelebrate abantu bakhathele yini abantu bakhathele ngani abantu bezanu PF galila ncedo liziphofu lihlukumeza abantu libulala abantu kuzofica ngelinye ilanga labantu banaba ababa elihlala libabulala ukusa namalanga basezovuka bezilwele ngoba lapho eseliya khona selidonsela ukufa ngeke lisabuyele emuva selisiya kufa lina lapho eliya khona uzolifica kuphela ukufa babulalela abantu liyenze lokho elibenza khona kodwa one day sikhathele yini sikhatheleni abantu bezana uPF kapa abantu abangatshintshiyo abantu abalomqondo lwalo selokhu babulala abantu lamanje lokho abehlukumeza abantu kadiri abantu beyenzini abantu bephile ngani abantu bephile njani elizweni ngoba linakalila ncedo phela lapha and manje umthetho vele awusekho total elizweni lakithi bukuthi kwenzakalani elizweni buka nje ukuthi elizweni lakithi kwenzakalani kusela mthetho lapha into yonke sifiva abantu bezana uPF sifiva amasela.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Master KG featuring Indlovukazi. Besigqubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.